Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impumela yokhetho lweZambia ilokhu engakaziswa yonke, kodwa esiphumile itshengisa ukuba umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngumnumzana Hakainde Hichilema ngamavoti amaningi kakhulu.
Okuliqiniso ukuthi abantu beZambia bakubonile ukubana lo odepeti ubese basebenzisa njengomuntu njengomlimi osebenzisa idongi engayinakekeli.
Amasonto amaningi awavulanga namhlanje, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi asengavulwa kodwa kungene kuphela abahlatshiweyo amajekiseni e-COVID-19 womabili.
Namhlanje abangenge abayanga abavulanga njalo amabandla ngenxa yokuthi lindaba ilokhu isaxoxwa ngayo oyokuthi abahlabileyo kube yibo bodwa abangenayo.
Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezigabeni ebesezithiwa ziyagobhoza igciwane ama-hotspots liyehla kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Impumela yokhetho lweZambia itshengisa ukuba okhokhela ibandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema uphambili ngamavoti adlula isigidi esisodwa 1,009,405. Ngemva kokukhonona umongameli Lungu uthi ukhetho aluhambanga kuhle. UHichilema okhokhela ibandla le-United Party for National Development siwancintisa kathathu enqotshwa. Abahlola ukhetho lolu bathi obekumqoka ukuthi uZulu nguye othethe inyathelo lokuvimba ukucilibezela ngoba engasukanga lapho kade kuvotwa khona elinde amavoti. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo. Saqala ngokumbuza ukuthi ulubone njani lolukhetho.
Okuliqiniso ukuthi abantu beZambia bakubonile ukubana lo odepeti ubese basebenzisa njengomuntu njengomlimi osebenzisa idongi engayinakekeli, bebengalamtila kahle ngoba kakhulu besesebenza lo hulumende weZimbabwe. Umuntu ngambona senamadalena lo hulumende weZimbabwe ngoba akwazi ukuthi usengenile esontweni yobuthaka. So mbona ngazathi kwenziwe ngabantu abatsha, intshintsho lulethwe ngabantu abatsha eZambia. Baphakamile ngobuningi babo bathi impilo yabo izamotshakala, ikusasa yabo kungaqhubeka kubusa lo ubaba ophetheyo. So ngibona ngazathi lathi eZimbabwe intsha ikuhle ukuthi ifunde eZambia ukubana ukuze ibe lekusasa elingcono.
Sifundo bani esingatholwa ngabezombusazwe abeZimbabwe ikakhulu abamabandla aphikisana?
Ikusasa yeZimbabwe isezandleni zabatsha. Intsha kuqakathekile ukuthi ngobuningi bayo ikhuthazane ukuyabhalisa. Intsha kuqakathekile ukuthi ikhuthazane ukusukuma iyevota. Amabandla aphikisayo okuqakathekile kakhulu yikubana abone ukuthi amalunga awo bayakhuthaza amalunga ukubana ebhalise ukuvota, njalo amalunga awo kuqakathekile ukuthi ebekwazi ukuthi akhuthaza izizalwane zelizwe ukuthi ziyevota. Ngemva kokuvota kuqakathekile ukuthi bebone ukuthi kuma-polling stations wonke kulama-polling agents, wonke ama-polling stations, hayi ukuthi kwezinye indawo kuthiwa kula-polling station akula-polling agents.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-ibheji likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. ugatsha lwezempila kahle luthi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezigabeni ebusezithiwa ziyagobhoza igciwane ama-hotspots liyehla kakhulu. Kumanani awethulwe izolo lolu gatsha luthi kulabantu abalichumi lasikhombisa 17 ababhubhileyo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamakhulu amathathu lamachumi amane lanhlanu 345 babanjwa igciwane le-coronavirus okulinani eselehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku esisanda kwedlula. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kumanani ayizolo bedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 22,959. Iningi labezokholo kaliyanga emasontweni namuhla lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi bengavula amasonto abo kodwa kungene kuphela abahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 omabili. Abamasonto bathi kuza kuba nzima ukuthi baxotshe abangahlatshwanga yikho bengavuli. Sixoxe lomfundisi uSenis Banda womanyano weZimbabwe Christian Alliance ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amachechi namhlanje abaningi abayanga abavulanga njalo amabandla ngenxa yokuthi lindaba ilokhu isaxoxwa ngayo oyokuthi abahlabileyo kube yibo bodwa abangenayo emabandleni ngenxa yokuthi ibandla nxa selikhangele i-church ngokwenziwa kwalo ukuba nzima ukuthi uxotshe umuntu ozodinga uNkulunkulu. Ngakho singakhangela ukuthi amabandla amaningi ngathi layo nxa sikhangele i-head of Christian denominations amabishops bathe akumwe akumiwe mbijana kusaxoxisana lohulumende ukuthi kungaba lenye indlela yini engasetshenzwa kulokuthi kuyexotshwa abantu. Njalo siyananzelela ukuthi bona abantu labafundisi kade nje nxa sikhangele uhlelo lokuhlaba beluhamba kakuhle okokuthi asiboni duko lokuthi nxa kukhulunywa kuxoxisana kungafunwana indlela yokusebenza linto ngenxa yokuthi ekugcineni ukuhlaba kumbe ukungahlabi kumele kuthiyelwe ukuthi umuntu azenzele isinqumo engafuqwa kumbe engafoswa ukuthi enze leso sinqumo. Kumele ukuthi athiye azenzele azicabangele ukuthi ufuna ukuthi ahlatshwe kumbe angahlatshwa ngenxa yokuthi ngumzimba wakhe. Kusasa kungaba lolunye uduko kuyakumele ukuthi kube yinto i-decision kumbe isinqumo umuntu abezenzele yena yedwa. Ngakho mbona khonokhu kuqakathekile ukuthi amabandla kunanzelele khonokhu njalo ananzelele ukuthi thina njengebandla kuba nzima ukuthi sifosele abantu kumbe sibabambe ngenkani kodwa siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bekwenze kodwa ukuthi sibambe ngenkani hayi kuyabe kuyinto enzima le.
Nxa usithi lindaba ixoxwa ngayo kutsho ukuthi kukhulunyiswana obani lobani, uhulumende uyakhulunyiswa yini kumbe ungasichazela nje khona?
Ithi njengoba amabandla ekhulumisane lohulumende nge-statement abasikhiphileyo ngiyathemba ukuthi kuzatholakala indlela yokuthi kuxoxiswane ngoba sinanzelela ukuthi bakhulume ngokuthi kumele amabandla abe ku-National Task Force ye-COVID-19 okuthi ngiyathemba ukuthi uhulumende layo uzaphendula akhulumisane labo kuhle. Embona kungaba kubi ukuthi kukhulunyiswane kumaphephandaba kuphela kungatholakali isikhathi sokuthi kuhlanganwe.
Umfundisi uSenis Banda ngomanyano weZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ziyakhala izakhamizi ku-110 ebulilima West ezintshontshelwa amadonki nezinye izifuyo ngamasela acatshangelwa ukuthi ahlala eCholocho. Kudaba lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso ye-Harper Cook Trust ibambisana le-Studio 7, uGibbs Dube uyalandisa.
Ziningi izakhamizi endaweni yebulilima West ezikhala ngokutshontshwa kwezifuyo. Omunye wabo ngunkosikazi Vainolia Moyo ohlala eBambatsi.
Ku-110 lapha silenkinga kakhulu eyokucatshelwa yizifuyo kodwa njenge-community sahlala phansi sabonisana ukuthi khona ngcono sikweleke sihlangane sibe yintonye kuke kulandelelwe indaba yezifuyo lezi ezicathayo kakhulu amadonki onkomo kuyahamba nje kuthabalale. Ngikhuluma nje lami ngomunye owacatshelwa zinkomo isibaya sonke zazingu 80 bahle babuya bazibutha zonke nje bahamba la kathesi angisela nkomo okwangenza ngathi sitebhekale kufundiseni abantu abamjoba ngiyedwa nje abantwana kabasa umntanami owayefanele kuform 4 wabhala nzima ngenxa yokuthi izifuyo zami zasezithethwe ngokunjalo siyacontributa siyi-ward 10 i-community yonke siyakhipha ama 20 rand ukuthi kuyedingwa izifuyo okwakuqala sakhipha sibili last month bahamba abantu beyingxenye belihlekanyana sibili elithe sisebenzisa ndawonye labo kansili bakhipha labo izimota zabo bagijima babuya okwakuqala babuya la madonki angu 22 abantu babuya bathola amadonki abo bathatha akwaba yisibongo esikhulu kakhulu lo wayeziza engathi secabanga ukuthi uzadlela imali kwamsinda kodwa wabonakala wonke umuntu esekhipha okwesibili babuyele nje ngolesithathu last week kade bekhonale babuye la madonki ayi 38
unkosikazi moyo uthi bayabonga kakhulu abantu ngokwenziwa izakhamizi lamapolisa
abantu bajabule kakhulu ngoba omunye umama uze wangilanda sibili wabuya edlula le donki yakhe wabuya la emzini wami ezongitshengisa ukuthi khangela idonki yami ngiyitholile into elalisitela yona hayi iyasebenza sibili kakhulu ngikhuluma nje ngingomunye okukomiti yakhona eyokudinga izifuyo ngilo baba uJosepha uDube sisebenza sonke ithe sihamba sigqugquzela abantu siqoqa lezi mali siyehlangana sinike abantu ukuthi sokutholakala emalini abantu baphume beyidinga lezo zifuyo ngokunjalo ayi-community ijabule kakhulu ngezifuyo lami ngingomunye vele ocontributayo ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe bazathi belokhu bebhodabhoda bewela le nkomo zami zibuye
unkosikazi sikhathele Dube laye ohlala eBhambathi kuyawuncoma kakhulu okwenziwa izakhamizi lamapholisa
kwisandla lesi-3 bahambile njalo babuye la madonki angu 38 wona ayedlula 38 amanye alahleke endleleni ayefika kuma-8 kodwa ngokuthi njengoba kuhanje busuku indawo yangikhona kuyazokukhathana amadonki ayehamba laye ephuma so baze bafika le-38 ngikhuluma nje abuye ehlale o-7 days ukuze omunye lomunye noma ukondolwane noma gwamagwama noma ngaphi ubuye ukhangele amadonki akho batholile ngokuningi bawo bathatha amadonki abo so ngikhuluma nje sihlala 7 days sisiloka siyenzela ukuthi abantu bonke bezwe ngamadonki labo bebethatha amadonki sibili hhayi alokhu nyamalala okungaqondiyo ngezindawo ngezindawo kodwa hhayi ngendlela okusetshenzwe ngayo hhayi njalo siyakhelene le tsholotsho singabantu banye indlela yiyo le lathi siyahamba siyela labo bedlulebele so yonke into iyalungiswa so ngendlela nale izakhamizi eziyenze ngayo indlela esilungisa ngayo ukuthi hhayi kusasa kungabi khona ukungazwani phakathi kwethu le tsholotsho bebona ukuthi hhayi abantu bayabelanda belonda izifuyo zabo
lolu ludaba elilethulelwe inhlanganiso ye-Harbour Group Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7 lelani udaba olufanayo ngeviki ezayo ngimele i-Studio 7 kuse-Maryland ngokips Dube
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lithi zasephuma ngapha e-Voice of America ese-Washington
okwamanje sengilithiya ezandleni zikaMike Hobe Lingali tshona njani umthokozo omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethudwa namhlanje igama nguMikeobe namhlanje sixoxa loTsepangnare owenhlanganiso ye-Albino Trust of Zimbabwe sixoxa ngohlelo lwe-Albinism Champions Campaign oluqhutshwe inhlanganiso ye-SADC Youth Forum Stefan ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngohlelo lwe-Albinism Champions Campaign
siyabonga ngizathanda ukukhuluma ngomkhankaso osolizayo ukuthi SADC Youth Champions for the Albinism Agenda lapho ebesikhangelele ukuthi sithuthukise indaba eziphathelane labantu abalobala kodwa kakhulu besikhangele esikubiza ngolini lesilungu sithi ngama sunscreen lotions lokhu ngaba kugcobayo abantu abalobala okubathathisayo ukuthi loba beselangeni bebehlatshwa zinsaba zelanga ungabaphambanisi emzimbeni yabo.
Uhlelo lolu lusiza kanjani abatsha abaphila nge-albinism abadabuka emazweni atshiyeneyo kwele Southern Africa?
Uhlelo lolu luyaphathisa abatsha abalobala ekuthini indaba ezifathelane labo sezizaququzelwa sezizasabalala zazakale undawana zonke nje sikhangele emhlubulweni lo oweningizimu Afrika. Njalo baphathisa ekuthini ezinye zenselo zabo sezizananzelelwa sikhangele njalo okwezemfundo ekuthini lomkhankaso awugxilanga kuphela ekuthini saneliso ukuxoxa imali yokuthenga amafutha lawo esathi sunscreen, kodwa sikhangelele ukubana sisebenzelane le nhlangothi ezithiyeneyo ikakhulu inhlangothi ezikhangelane yezemfundo ukuthi mhlawumbe bangaphathiswa zathole ukubhadalelwa zathole ukuncediswa kukho konke abadinga ukuncediswa ngakho.
Stephan, awusitshela okuningi ngenhlupho zenu njengabasakhulayo abaphila nge-albinism kwele Zimbabwe.
So inhlupho ezihlangana labasakhulayo abalobala ikuswela lawo mafutha esiwathi sunscreen lotion, ngoba lawo mafutha kumele bagcobe impilo yabo yonke kungakhathalekile ukuthi isikhathi sokutshisa nesikhathi somqando. So uhlupho ukuthi kuba lokuswelakala kwemali ukuthi lawo mafutha athengwe, ngoba sikhangalela ukuthi amafutha kawathole kuthiwa ashiphile $10 kodwa wona adlalela ku-$15 and then kwezinye iindawo ezithaya ezibalisela omalawi labotanzania babulawa laba bantu bahlalela ezalweni ikakhulu laba babehlala emakhaya okumele bahambe umangomude bafuna bangasayo esikhoni besesaba ukuthi mhlawumbe bangaqathanyela babulawe.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumangoyitsepan gqiba lingxoxo.
Abafisa ukuba yingxenye yalo umkhankaso bangaxhumana le-SADC Youth Forum, yona itholakala ebulenjini sikhangele kwindawo zokuxhumana ebulenjini itwitter yabo ithi SAYOF latholakala njalo kufacebook SAYOF kulabameli bale inhlanganiso esebenza ku-Southern African Region kulabameli abakhona kumazwe wonke alithuni lasithutha 16.
Hayi, Zulukandaba, sithanda ukubonga uTsepang Nare ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesihliwe ngumangoyi. Silugciba lapha uhlelo lwabatsha lingakhohlwa iZulukandaba ukuthi sidibana njalo uhlelo lwe-Live Talk The Connection olevalisayo. Igama ngumayikobe, ngithokoza omuhle, Zimbabwe omuhle. Sizohlangana ngolwesibili. Baba. Siyabonga Mike.
Bengana masibo esizimandla baba mkhulu babelo.
Okwamanje ngesizwe uGibbs Dube esethulela uhlelo lwezamasiko.
Namhla sixoxa ngokwakusenziwa zintombi kudala nokwenziwa ngezinye kulezi nsuku osokuyisivu kamphunzana nxa sikhangela ke ukuxhuma. Silobaba uNkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu, kanye lomama uSeludewa, yena othandwa ngabantu abaningi enkundleni yokuxhumana yeFacebook. Ake sizwe-ke ukuthi umnumzana Mathe uthini ngodaba lolu.
Intombi zanamhlanje kazisafanani lentombi zakudala. intombi zakudala bezithatha isikhathi ukuthi umfana zimkhombe bezingathatha inyanga ezintathu zisiya enyangeni eziyisithupha bekulezinto kade beqala bezikhangela isimilo somfana umuzi ophuma kiwo impilo yomfana lemvelaphi yomfana begijime bayobuza futhi kubobabakazi ukuthi lo mfana kambe ngabe kulungele ukuba umkhwenyana lakubosisi abadala bengavuma bethola ukuthi umfana ukulungele ukuba umkhwenyana sebeza kuya ke sebemkhomba umfana kebe sekudlule inyanga ezintathu kusiya enyangeni eziyisithupha yikho namhlanje ubona abazali bethu behleli emizini yabo ngoba uthando lwakhona lwaqinisekiseka lwaqiniswa lwaba lomkanto kusukusela ekuqaleni
uma nje uthi kuneni osokuguqukile
intombi zanamhlanje usuhlangana naye ikunike ama-phone number ikufombe namhlanje uhambe layo namhlanje leyo ntombi lolo thando ngeke luze luqhubeke luye phambili angeke luze lulaste ngoba kusuka kungalaqiniso leyo ntombi okokuqala kayikufundanga kayikwazi ukuthi uphila yiphi impilo ikubone nje ugezile umuhle uzidrayivele imota ayikwazi yemota le wayithenga kanjani ngomva kweviki ma sekukhombile sezathola ukuthi hayi mani lo mfana lo uyisigebenga le mali oyiphila ngayo emenza abe muhle ubamba inkunzi yikho sothola manje uthando lwakhona luselukuphelela emoyeni njengamakhoba amabele ngoba izinto kade kufanele ukuthi azikhangele kusukisela ekuqaleni kazibonanga sezibona esengenile ethandweni yikubona namhlanje imizi yangkhona ichitheka labazali sokuze kunzima sokuyimvela kancane ukuzothiwa uyalobolisa ngoba uzalobolisa umntwana namhlanje kusasa kuyachitheka inkomo sokumele zibuyele emuva ngoba uthando lwangkhona azange lwaba lomkantsho sokusela ekuqaleni sebenanzelelana sebehleli bonke balobolana ukuthi hayi lo unje lo uyikhalabane ukhumbule ukuthi nxa liqala ukuthandana lizabe liphathana kahle ngomva kwenyanga ezintathu yikho lapho selizabonana khona ukuthi lo uyisimo esinje uyisimo esikanje so into ofanele kube thaliyazifunda ningakakhombani lifundane ukuthi kathi lo muntu uphila yiphi impilo so akusayenziwa lokhu manje le intsha manje yikho sokuchitheka kanje
umadewa uthi kudala kwakuthatha isikhathi eside kakhulu ukuthi intombi iqhome ijaha
amajaha akudala ayekhombisa intombi aboma 6 months or umnyaka intombi lokho imbhayizisi ingafuni ukuthi imkhombe noma imfuna lokhena kwakusenza ukuthi ijaha nalo likuthembe libone ukuthi khona hayi intombi leyi intombi nje elungileyo ngoba kudala kwakungamcabanga ukuthi wawungathi ma ungathi umuntu engathi uyakufuna khona lapho uvele umkhombe same time wawuyabizwa ngamagama kufanele egcine ngasakuthembe so khokhena kwakunika ijaha isibindi sokuthi hayi kusho lo ngumfazi mfazi sibili ufazi wokuthathu engimkhombisa isikhathi eside angaka ngize ngiginxe kangaka ngilandelana laye
unkosazana dewa uthi intombi kulezi nsuku zesaba ukuthi amajaha ayadinga abanye ngesiphangiphangi
manje ijaha ma libuya kuwe lithi ngiyakufuna lingikhombise manje lithi hayi selu ngiyakufuna namhlanje uselu kumele amkhombe namhlanje ngoba ma engayekeli ukumkhomba namhlanje ngeke phela aze abuye futhi lakusasa engabuya kusasa abuye 2 days 3 days agcine ekhathala sesadinga abanye ma efika ngale phambili avele ekhonjwe semtime wena ngaleso sikhathi ubumthanda uzethi hayi ngizamkhomba noma ma kuphela inyanga noma ngizomkhomba after 2 weeks umuntu usedlulile akasekho lapho lapho sufuna khona yena akasafuni sedlulile selithole uthando kwezinda so akusafani nakudala
hange simalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilomnumzana ngikhululeko kubalandamade incwadi kwezamasiko esintu kanye nokhosazana seludewa uthandwa ngabantu enkundleni yokuxhumana yefacebook
olivelisayo ngumthembo sithembayo ukit stube nilaye
siyabonga Kip Stube sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikantungamile inkomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyabonga ukuba sibe lethuba lokuhlangana njalo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje bengifuna sikhangele ukuloba kukaMose kumahubo 90. Wabhala nguMose lapha edumisa uNkulunkulu. Uthi yena ku 90 sibala kuverse ka 1-2. Nkosi, wena uyisiphephelo sethu ezizukulwaneni zonke. Zingaveli intaba ungawenzi umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini. Wena unguNkulunkulu. Lumbhalo umbhalo osinanzelela ukuthi wabhala nguMose. UMoses yena wayehambe loNkulunkulu kwesikhathi eside, ehamba laye kunkangala ekhiphe khulula abantu eGibhide. Simbona elwisana loFaro ukwenzela ukuthi abantu bakaNkulunkulu bakhululeke ekugqilini. Sihlangana laye uMose ehlangana loNkulunkulu enkangala, uNkulunkulu eziveza njengegusu elibhebhayo. Njalo uNkulunkulu uthi nxa ekhuluma ngaye uMose uthi kubo bonke abaprofethi akula owambonayo ebona ubuso bakhe. UMose wayelobudlelwano obuseduze loNkulunkulu enjengomngane kaNkulunkulu. Siyananzelela ukuthi u-Abraham laye wayenjalo, kodwa uMose waze wabubona ubuso uNkulunkulu wazifihla, wedlula phambi kwakhe emtshengisa ubukhona bakhe. UMose nguye wabona uNkulunkulu evula ulwandle phakathi laphakathi, abantu besedlula phakathi kolwandle, isimanga esimangalisayo esingazange senzakale. Yikho uMose nxa esebhala lapho uthi Nkosi wena uyisiphephelo sethu. UMose wabona uNkulunkulu esebenza esiba isiphephelo, hayikhona kuye kuphela, kodwa wabona izizukulwane lezizukulwane, njalo waze wabona ngelihlo elikhangele lakithi ukuthi kuzo zonke izizukulwane zonke uNkulunkulu uyisiphephelo. Esusa abantwana beGibhide esigqilini, lalapho bephakathi kokugqili uNkulunkulu wayeyisiphephelo sabo. UNkulunkulu wayelabo. Nginxa sikhangela sinazela ukuthi uMose ngumuntu owakhulisa uJoshua ekhangelela ukuthi baqhubeke abantwana baka-Israyeli bengaphansi kukaNkulunkulu. Njalo siyakwazi ukuthi uMose nguye wathola imilayo elitshumi ivelela kuNkulunkulu. Simbona esiba loNkulunkulu entabeni okwe-40 days le-40 nights. Ngakho wayemzwisisa uNkulunkulu, wamzwisisa ukuthi ungubani. Uyakhuluma lapho uMose uthi zingaveli izintaba ungawenza umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini. Wena unguNkulunkulu. UNkulunkulu katshintshi, kumbe sesiku-2021, kumbe kule COVID, kumbe kulani, uNkulunkulu katshintshi ubukhona bakhe. UnguNkulunkulu kuze kube nini lanini. Wayevele uNkulunkulu lo mhlaba ungabi khona. Manje lokhu kusitshengisani, okokuqala, siphakathi kwalesi sikhathi esinzima kangaka se-COVID, uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Balaleli bami, nxa kulo duko lalo, nxa kule nkingo lalo, lukhona udokodo lukaNkulunkulu, lukhona lapho ongazifihla khona. UNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Asomali isiphephelo sethu, ayisohulumende, kodwa uNkulunkulu. Okwesibili, uNkulunkulu katshintshi. Nxa uNkulunkulu wayekhona endulo kuze kube nakathesi, kehlulwa yilutho. Ngakho okwesibili, woba lesibindi nxa uthandaza kuye, kehlulwa yilutho. UNkulunkulu kasoze ukuthi lokhu kimi kunzima kakhulu. Yonke into inkinga ophakathi kuyo, uNkulunkulu unguNkulunkulu kuze kube naphakade katshintshi. Ngakho ke ufuna ukukhuthaza ngalawo mazwi, zifihle kuye.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, sibongile namhlanje ukuba wena uyisiphephelo sethu, impilo yethu yonke ikuwe. Siyabonga abalaleli bami belalele, babusise bathinte uNkulunkulu ngezwi lakho elilamandla, egama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya sinomfundisi usenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli Nkomo. Singangagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Impumela yokhetho lweZambia ilokhu ingakaziswa. kodwa esiphumile itshengisa ukuba umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngamavoti amaningi kakhulu ngokhokhela ibandla eliphikisayo uMnumzana Hakainde Hichilema. Amasonto amaningi awavulanga namhlanje lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ebethe asengavula kodwa kungene kuphela abahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.